Utrump ufisa ukuthi uhlolisiswe amavoti endaweni ezitshiyeneyo eGeorgia loba abavotela umongameli ababizwa ngokuthi Electoral College sebevotele uBiden esabelweni lesi. Utrump uthi kumele kudingwe abantu abavotayo kuhlolwe ukuthi yibo ngempela abaphatheka kukhetho lukamongameli. Kodwa abaphathintambo bezokhetho eGeorgia bathi uTrump uchitha isikhathi esethula imibiko engapheliyo engamanga ngokhetho lukamongameli enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abalandeli bakhe bayamsekela besithi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu, 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili, 232. Imithethondaba emningi ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Baningi abathi uTrump sokumele aphume esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Gabriel Ndebele.
Lokhu kaDonald Trump lokhu akula nto azayenza, lokhu sokuliphupho nje lokuthi umuntu nxa evele ephupha angaza kume ingabeli yamekela nje aphuphe kudlule, ngoba kula nto azayenza kula ngoqhuku aza kuyayenze futhi njengoba sokeshula imithethwandaba yonke yangaphezulu yonke. Kambe lo uyo ozaguqula lolu khetho uyaguqula ngobani? Yena akaziphumele nje ayizivonele okunye akhiyane loJoseph aqalise umsebenzi wakhe mhla ka-20 uyesimelele ukuthi sibone ukuthi yena uzakwenzani.
Umnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathurin South layo yakulandela okwenzakala eMelika.
Akaphume ufuna ukusifundisela abakhokheli umkhuba omubi owokwalela ezikhundleni. Akaphume nalo waseRussia lomngani wakhe bathi ubantu bathi uPutin kuni into omdale lapho kata kwenziwa khetho yini eRussia. Akashiye laye lo akaphume laye lo umngani wakhe abaphume bonke. Hayi lo mdala lo akala mahloni, kumele alide by example lo mdala manje udliwe lukhetho akaphume.
Unkosazana Khethiwe Moyo uyakusekela lokhu.
Nginanzelela ukuthi mhlawumbe laba bantu ababasibusayo sebananzelela ukuthi kumnandi ukuhlala esikhundleni, kanti njengoba kule bale lithi kusinwa kudedelwana, ukutheni ukuthi avume ukuthi laye udliwe? Kanti vele waye bantu singavumi ukuthi sidliwe, phela ngeke uze uhlale vele uwinile nsuku zonke. Abantu bayaqala bekuthanda bagcine bengasakuthandi ngokwenza kwakho. Useyangisa umhlaba wonke jikelele ngokwenza lokho asekwenza uTrump, okanye kavume ukuthi udliwe. Akakuvume lokho ukuthi udliwe, akumsizi. Kuzomsiza ngani ukuyalela endaweni kodwa wena abantu bengasakuvotelanga? Uzabe sehlezi phela okwenkani esehlezi ngodli.
Abalandeli bakaTrump abaningi bathi ukhetho lolu kumele luphindwe zonke indawo lapho kwakunqoba khona uBiden. Abanye babo balungiselela ukutshengisela eWashington DC mhlaka 6 Zibandlela bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Idala le-House of Representatives le-Senate akhangelelwe ukuthi azabala amavoti awenziwe yi-Electoral College ngosuku lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.